angilawo la mazwi ukuthi ngiwakhulume ngoba i-new dispensation lay ayisekho esibangisulesiyane esokuthi even ama-CIO afuna ukuthatha abantu afuna ukwenzani lokhu nalokhu. Akusekho lokho. Angazi ukuthi bekuyini abantu bekuzama kumbe mhlawumbe ngibakhohlwa ukuzitshela ubana bebesa-ekta yini i-drama ukuthi sibekwazi ngoba mina nxa ngikukhangele angiboni kunomuntu ongafuni ukuthumba ubaba uJamisa emthumbelani shuwa umuntu onjengaye so the wizi waselalo lapha khona asomuntu ongabe nguthunjwa nje kalula ngoba akula muntu ongakwaziyo ama-repercussions angona ubana kuyavusa international community yonke labantu bonke ukuthi na lamazokuhambe njani. So ekuveleleni ngapha mina kangiboni kulo muntu okwanileyo sibili ongafuni ukuthi athumbe ubaba uJamisa.
Siyakwazi ukuthi ngesikhathi uZimbabwe isanda ukuba nozibuse kwako lokuxokozela sibili okuthize ibandla lezanu lilwisana lebandla le-P F Zapu. Kungazani phela kungani kuyakhonapho Juma, akunjalo?
Well, mina umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe ubaba uJamisa banazelela bekhangile ubana ukhetho luwile soludlule olunye luyenzayo ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhanye ukuthi hhayi sebenzele ukusebenzela kwani ngaleso sizathu singakwanisa ubana sibavotele. Hatshi ubana ulokusilwa ulokusithi into ngiyakho bakudlebelezele